Kusimangalisi ke ukuthi ke sibone emaphepheni abanjengabo Herald sokule ntshantshu ezikhuluma ngalindlela abathi ngama-analyst ke laba ama-expect labo bani hayi sivele sikujwayele esikhathini esidlulileyo sasivele sihlangana lakho nxa sisenza izinto ezinjengazenezi sibona uHerald ebhala abufunayo
manje libona ungani kuzaphumelela yini njengoba siyabona iminyaka edluleyo o-Stairway bebengani abasasebenzi abantu bengalandeli
abantu kade bephuma abantu abasoze bephume ngendlela eyabantu beyikhangele kodwa abantu kade bevele bephuma esikhathini esidlulileyo sigcine nge-demonstration yemali sidemonstrathela ukuthi sithole imali yethu emabhenki ama-members ethu atshaywa ngamapholisa kodwa i-petition ethu sabona ilandelwa ngemva kwenyanga ezimbili sabona okunye sasikufakile phambili ukuthi abantu benikwe imali nge-foreign currency sokuyikho okwenzakalayo so sibona ngani ukutshengisela kwethu kube kuvele kuphumelela iminyaka yonke nje edlulileyo
Abanye bathi kungani kulokudonselana le MDC ukuthi ngobani abazakhokhela ukutshengisela lokhu ungasitshela ukuthi kuhamba njani la
hayi ukuthi ibandla le MDC lalo lilohlelo olufananayo mina ngikubala emaphepheni lami thina besisenza okwethu okukhangelane le-leba
liphiwe na imvumo ngamapholisa
besingakaze sithole impendulo kuzo zonke izindawo ngaphandle kokobulawayo abathe khona abala bantu abangabuya ngalelo langa baleminye imisebenzi njalo kubakhona abakudobhileyo nje okungathiwa khona uhlelo lwethu luzangenelwa ngabanye abantu abaphikisana lohulumende hhayi sibone ngathiwa khona bacatha ngomunwe